sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Ntulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abacili bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzaba nzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa omakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende ubikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Uhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano weSADC uzaqhutshwa kusukisela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo. Lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa usanda kukhetha i-commission yokucubungula ukusebenza kukamunicipal weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamunicipal wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana loweSADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owe-hip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa kwamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo loluhlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Butholezwe Nyathi, uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kweleMelika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer,
abanye bayayanyeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida unceda ekuthini awucabangi okunengi nengi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasalu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido echiyeneyo uVanessa Nyoni laye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project lay iyasinceda kakhulu. I art iyasikhipha izinto eziningi ezinto. For example doing drugs, alcohol abuse iyanceda lami uku inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abanengi abangathakazeleli ingoma ze hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJibili kaDance Trust umnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni wehip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo umnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo wehip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi artists about also in market. So all in samba vele is going to get a different market from the others. Bantu kuyakulezi ingoma vele ungahlali ku radio ngoba zabe zinalo inhlamba ntamba. Bazabe zidlala ema club. Abantu bayalikholisa khona oku ema club. It's okay. Ngobi le audience yayo. Yabo.
Ingcwethi ezine zomdumo wehip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi u Lady Beast, uD1, uNick Neutrons, kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owehip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe next level eHarare lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kwele Botswana. Intela lezindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu abeZimbabwe Zimbabwe abanye lamaphepha okuhlala ukusebenza kule Botswana okusho ukuthi bahle baqonyelwa ukusebenza umakhale khukhwini abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhale khukhwini imobile money ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe
yonizimi indaba ye KYC kodwa kola ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siulandele ngoba kuzubekwe kwabe kukhona ukuzama ukuqondisa nasizazama ezindlela esingaphila ngazo ngoba akakushalenjeki
iCommission yeBokra ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhale khukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni abeBotswana kumele basebenzise isithupha kanti abokuza kumele babele incwadi yepassport kumbe amaphepha ohlala kumbe lokusebenza eBotswana umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi enengi
imithetho ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication namboni ngani layo iBokra ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagudli iguma izalahlekelwa ibusiness
uThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini
abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama accounts ebhenki sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mboni ngani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini
umnumzana mkhululi moyo ohlala eGaborone utsho umbono wakhe phezulu kwalolu daba
asila maphepha akwanileyo iningi lethu so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa ungela maphepha akwanileyo so abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asaspendilwe Orange Man ke bangaba lo munye ufowethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantide xaxa sibili imali eningi
iBokra iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukuguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zamakhala ekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abala maphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhala ekhukhwini iBokra ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo ngingumqondisi dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane wehernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezempila kahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli iingual hernia leumbilical hernia yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa nangu udokotela wethu Ndebele
yena yenzakala endaweni ezijene yakwanisa ukwenzakala esibhonweni kwanisa ukwenzakala enqulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi so ihernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni, akusonto emangalisayo. Umntwana nasemncane siyamelela athi angakhula, xa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa uDokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube lehernia, especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane,
sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo kusasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eright inguinal hernia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi, ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu, but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefe empilo. Empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo we-hernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile, isake lihlukanisa amathumbu lebladda lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile, sesebhokozile laphani aphumela ngaphandle, so yiwayekhanya lakhe le elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphangiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-QZimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngoLwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo, kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxompikiswano ayenzelo zancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikho ukuthi idebate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-Democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi ngabantu abana abaya ku-re-election ngo-November, and I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa, of course. Akusikho ukuthi sithi abakhulumayo i-nonsense, kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguye inkokheli ye-Democratic Party, and right now nguye i-nominee. Bayenza ama-primaries and wawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe?
Well, umkhankaso wakhe uhamba kahle ngoba nanku siyambona uyawenza amarali uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama-interview the media. So wenza konke okufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakho kuhambe kahle. Ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump in fact bajiyana ngeminyaka emine nje kuphela. So as long as uBiden yena umzimba wakho ewona uvuma and njalo lathi sibone ukuthi uyaperforma asingeke siye ngalokhu okwenzakala nokudebate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe.
Singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili.
Kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidini abawapushayo. Okubalulekileyo yikuthi ma ufika uNovember ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump. So at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-America enjani. Hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile. That mina ngibona lokhu kuyi-relevant. It has nothing to do with what is happening elizweni la.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe. Ubesecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma laye. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi, ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwendona osinamagonde. Ngizamangwele okhulumayo, hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngwe-chop chop lo we-chop chop. Hayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right baba Dube. Iqiniso lihle vele abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from eDongamuzi laphana Dongamuzi Lubimbi siyadindi ngale. Hayi vele kanye ngathi intanga ezincane aba o-small panty uyabathanda kakhulu. Ubathanda kakhulu. So ugcina sethethisisa amabandla yabona, ugcina sethukisa amabandla ke. Akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela. Ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe. Siyabonga-ke engingakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engimthandayo unamangwe laphana umama kama-Twins. Ngiyabonga mama, inkosi ibe lawe lapho khona lami, hhayi ingigcinile lapho. Sizabuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane. Ye umqando kuphele kuTswana bakithi, asimqando lowo makristu amahle.
Sanibonani, sanibonani linje hlobo. Ya, siyayizwa indaba yamasosha lawa awezano nama-president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni. Thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna ku-president. Nalokho ukuthi u-president uyashiya kashiye, asafuna ukwazi. Thina sifuna ibandla lonke leli elibusayo lona lelo elezano liphume, asisalifuni. Noma ngaphuma upresident lobusayo kwangena omunye, ezilongo saseyibandla lela alukho utshentshe uzoba khona. Sikhathele ngaleli bandla elibusayo. Indaba yokuthi khona manje amasosha khona abulala abantu, amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento e-wrong, ngoba kulilona lelo ibandla elibusayo. Bawubuza le abanye bathi hayi thina yeyindaba zamaphoyisa, thina si-right. Akunamthetho, abantu bahlukumezeka elizweni, akunaprogress ngelizwe. So cela ukuthi ibandla leli elibusayo yilo esingasalifuniyo, hhayi ukuthi upresident. Ibandla elibusayo asisalifuni, ngeke sesilivotele futhi ma ukuthi kusokufika isikhathi samavoti. Kunamntu esizomvotela, asilifuni. Sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke.
Basakazi bakaStudio 7, linjani, hayi thina siyaphila. Siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu. Yeah, I love my lumbola yana jomani la. Hey, tina lati la pastole nzima, eskolo se matukonye la. Angazi ukuthi kumbe asisuswa seZimbabwe kumbe uhulumente silomunye uhulumente ongayisuyo waseZimbabwe angikwazi ngoba hayi sithwele nzima siqotsha abantwana every day angikwazi kungabe education bona bathi uright yini besicela lathi lisinike ama-phone number yabantu be-education sike siqophe labo ngendaba yesikolo semadogoni ngiyacela mpela siyabonga
Studio 7 injani Hayi, thina siyaphila ngaphi enkayi. Ya, thina silohlupho lapha. Sake sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, baxotshwa abantwana abafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba baxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo, headmaster lemota. Abe ufuna imali ayeuthela fuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo bayebuya lamadola-dola. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola awamagetsi. Hayi izinto ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzayo. Hayi thina esikolo sethu ngapha enkaya esingwangombe hayi sithwele nzima abantu studio 7 sicela lingenele abantwana abafundi bayaxotshwa abantwana esingwangombe lapha sesizinto yangikhona singakwazi ukusiyenze njani singabazali uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa kodwa kwesethu isikolo hayi umthetho lowo kawusebenzi sicela lisincedise bakithi
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukusithumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakana isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ukudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe elezwanoro Zwanolo Express band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Ba laleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bakithi ongakakayindawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili thanda ukubonga kakhulu indoda engi-honesty mathonsi indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha uma ngabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi ya
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ku-Live Talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano beleZimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla le-Labour Party. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.